uyamkonda kathi indaba elimbiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguyona abalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liyendawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane umnangagwalo samisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami kasikwazi ukuthi lokho ekufuza ukuthi kwenza kanye asiyindawo nxa singabe silokhu sikontinua siya phambili ngale ndlela namuhla sesibulele iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala i-institution njalo siyasala sesiyini sesiyisomalia uhulumende wakhona uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparlamente ingasebenzi zayispiki kahle lemthetho okufuza ukuthi nga kaloku yigcothisa phakathina kweparliamente isimile
kutho ukuthi-ke ngokunjaloomali
yakhona khonapho
ngumumo onjani okuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudaleko i-constitutional court eyiyenkulu kuye wonke amakhothi elizwe lethu lezimbabwe
isiphawuliyeindaba
lingahloniphiumthetho
wamakhothi
ngalingahloniphi ngezindlela lithi amakhothi lawa akwakho ngezindlela aliwarecognize amakhothi la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselisekuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibili abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga esegcekeni njengakho lokuthi lithi mina nxa ikhothi kamalaba isiyethulile okwethulayo ibekelithi lokhu alikushonipha lifunani lifuna ukuthi ikhothi irule in favor of lina kunakoda kuthiwa ikhothi yenze
inqumeqondeaule kunengesi kusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi naye kufuze esolwe ngasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhothi iparliament injiyana iyasolwa i-executive injiyana iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenzangani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenzenye into ekwenza ukuthi kumze ukuthi ufe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyafanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-amerika phakathi kwabush lo-al gore u-al gore lobush kwathi sokuphinga wahamba kwedale lezomthethwa labo kwaba lesinqumo kwesinqumo selo sahlonithwa yilizwe le-amerika akula bantu abadodelanayo
njengakhonaipolitiki ipolitiki ze-amerika nepolitiki zezimbabwe ziyashiyana e-amerika akunamsotsha ongenela kuma-results ama-election ezimbabwe isotsha yilelithoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanise e-amerika lenezimbabwe
sibanda ngifuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqashe ngomuntu ukhetho lolo luzuleka-2013 lolo lokwenza ubesephalamenti futhi kadesi ukhankasekhulu ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akulamuntu okwatshaya umuntu akulamuntu okwayethusela umuntu akulamuntu okwayenzani kodwa kwase kusiba le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
elingavumelana nawe ekuqaliseni ngapho osiza ngayo ama-result asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-result okuthi khona luprezidenti abe nguprezidenti wapi anawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona nanamhlanje yiwo umbuzo oza-addressa i-issue ye-legitimate singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca nasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ilama-result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha so ukuthi i-result eyiyo sibisibili yide akekho oyaziyo yindaba singadalisikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa senzeli njani ukuze siyefika khonapho
mina into ngiyikhangele ukuthi ukhetho lwaziwa yizeki ukhetho lwaluphethwe yizeki izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokho aphambanisekayo kwaziwa yizeki
kuthi awazi lutho gawule kutho ukuthi awazi lutho kuza abanye ukuthi izanu lezeki zivelana njani hhayi lapho-ke bangakutshela kulapho ozakubakwazi khona kathesi urayit nxa usithwena ukwazi
selifuna abanye abantu besale ngemuva hhayi asihambeni sonkeni abantu bonke abahambe beye phambili.